isikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nabanye osebenza nabo ngiyakubulisa mina igama engumcetshwa ingane yakwamcetshwa mpela ntanesilo umcetshwa ngokwakhe ophethe isigaba sakwasiphepha enginakho lapha ukuthi babu Nkomo nginesikhalo kubana ngishilo ngaphambilina ukubana abantu bakithi womphakazi mamele lesi senzo esenziwa kubantwana bethu engisibiza ngokuthi mushoot them before they grow okuyikubana abantwana bethu ezifundweni zabo banikezwa othisha abavela ngakolunye uhlangothi okanti lolo hlangothi luhlekisa ngathi kubana asifundanga okuyibutha lokho esizweni sakithi bese ngiyazibuza ukubana kungenzeka kanjani ukubana isitha sikuhleka sitha ufundanga sikucikela phansi sikuvalela amathuba empumelelo nakuphi nakuphi bese sithi jike jike sikulethele abazayenza ukubana abantwana benu befunde bethole ukuqeqesha okungaphezulu ngiyala ayikho leyo yilapho nje ngithi uba kuvuma abantu bakwethu komthwakazi abazame ngazo zonke indlela ukubana linto ayisuswe eyokubana sibe silethelwa othisha abavela enhlangothini ezisihlekayo thina bakomthwakazi okanti kanti kunombuzo othi abethu abaqeqeshayo kwezobuthisha bayaphi ngoba khonale kulolo hlangothi esithola khona othisha abazobhiziza imfundo yabantwana bethu abethu kabavunyelwa ukuyafundisa khona yilento engikhala ngayo and ngisakhala ngicela uyisho leyo abantu bakamthwakazi beyizwe bavule amehlo bavuke emaqandeni mayelana nemfundo yabantwana babo njalo bekhuthaza abantwana ukubana beqine ezifundweni zabo bengabi ngabantwana abathi bebancane besesema primary bekhangelela ukubana ngizoya eGoli ngizoya eBotswana ngizoya kuphi nakuphi
bakithi osifiso Ndlovu labo ngithanda ukukomenta ngabo bamele izano osifiso Ndlovu abamelanga amatitsha izithombe nje engani bamele amatitsha but hayi bamele izano la uyakwazi khonapho ikwelo mehluko kulabanye
ngiyakhuluma kusitudio 7 ngicela uncedo kubo gift o Ezra lindingela isponsor khona ngapho lonke abestudio 7 ngingumadube ngicela isponsor sokuya yakhela umuzi wami ngasebenza kodwa umsebenzi wakhona imali yangikhona izange yaphuma so ngihlezi ngifuna ukudingela uncedo lokuya kwakha
ninjani mina ngumthokozisi ngilapha kwele Botswana ngihazibona indaba le corona yeyisidida ingqondo leyi ubana uphila kanjani ikakhulu njengelizweni lakithi elezimbabwe ngenxa yesimo zebheda imithi iswelakala ezibhedlela zingasebenzi sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kathi uhulumende osibusayo sibusa ngaluphi uhlobo ezinini zethu zisifa yena ukhangela kwakhe kuphela ukuthi kube ngokulungileyo kathe sinokukhathazeka ngabazali bethu endaweni elifane wakuthi bathwele nzima bakhulile izimuli zethu nabantwana bafundi hayi kulusizi kakhulu njengakithi esigabeni selifane ejanke yeyi kunzima kakhulu lokho
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi yazi abantu bezano PF lo Nangagwa ngendlela sebe free ngakhona elizweni laphana abantu laba sebe free too much lapho amapolisa la namasocha asisenza loba yini ebantwini sebethatha ilizwe lena la balenze into encane kakhulu ukuthi bahamba besifake emaphuketi nabo bayalithwala ngendlela asebesenza ngakhona akula muntu ongayiboniyo into enzakala ekhaya abantu sebe kulawa mahlayana abantu bayangena lezindlini abafazi bayaretwa and ngeke uze ukuthi akulomuntu ezana uPhefu obanjiweyo phakathi kwezahlakalo zonke lezi kuhlala kuthiwa kuya investigatewa ngubani umuntu owakhe wezwa kuthiwa sekulomuntu obanjiweyo sinzi kutshaywa ama-podcast parties wonke la umuntu owabanjwa nguphi owangenelwa endlini nguphi okwazi ukuthiwa khona labo bantu sebabanjwa abantu abathunjwayo abantu abaretshwayo namanje awukazi kubanjwe ivini umuntu oyi-one izana uPhefu isezenzela umathanda and sebe-relaxeka kakhulu ekhaya lapha sebesenza loba yini umnankagwa lapho okokuqala vele abantu kwabo bahloniphi abantu abahlonishekayo phela umuntu wonke ophozana lo mnanga ophila njengenyamazana ufana lokuthi usegangeni ngoba anytime indlini uyangenelwa anytime uyathunjwa anytime uyabulawa anytime uyathathelwa izinto zakhe loba imali loba yini ufana labo businessmen obusinessmen vele ekugcineni bagcina bethathelwa imali njengalokhu umnanga kwa aseqala ukukwenza lokhu ilizwe selikwelinye izinga leliya ilizwe selikwelinye izinga zinga ngalo mnanga kwa lo sebe relaxe kakhulu sebe free kakhulu labo abantu bezana uPF amapolisa namasotsha
la labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.